So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine ekuseni mhla ka 28 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ngesikhathi sokusele inyanga phose eyodwa ukuthi umnyaka wonale oka 2019 siwugqibe, izizalwane zeZimbabwe zithi ubungumnyaka omubi kakhulu.
Impuphu kathesi 10 kg nxa siyi-110 215 dollars kumbe i-RTG asikwazi. Kambe uDisemba siyafika abantu impuphu le bazabe beyithola ngathi. Imali le beyiyona ivela ngaphi? Imali igcwele ezandleni zabantu.
Incwethi ezicubungula izomnotho welizwe zithi uZulu weZimbabwe uza kuba lekhefu lekhisimusi elilukhuni kakhulu lonyaka ngenxa yokudula kokudla lempahla kanye lendlala ebhahileyo elizweni.
Ungakhangela uhlelo lwakhe lokulungisa ezenotho uhulumende lonke lokuphumelela noba ungaphumeleli ngendlela esasebenzisa ngayo amasimesi lawo. Labe sikhangelele ukuthi ngendlela esizavuna ngayo, njalo sikhangelele ukuthi sizakuba lalo yini izulu.
Elemelika linaza ikhefu le-Thanksgiving namuhla lapho iningi elithatha leli thuba ukuhlangana lezihlobo labangane kuphekwe ukudla okuthiyeneyo okugoqela ingalukhuni lokunye.
Bakhona laba abasenza ingalukhuni ikakhulu nxa belokuthi bazahlangana labantu balapha, kodwa ungabuza ama-Africans amaningi ingalukhuni hayi abaze bayipheka. Bayapheka chicken, imbuzi, inkomo, okunye nje ukudla esasikudle ngekhisimusi kodwa bakudle ngesikhathi leso.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ngesikhathi sokusele inyanga phose eyodwa ukuthi umnyaka wonalo oka 2019 siwugqibe, izizalwane zeZimbabwe zithi ubumubi kakhulu. Okunye okudayinisa abanengi ukuthi akulabungcono obukhanya bungaba khona ngomnyaka ozayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Max Mgandla, njalo oyingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Umnyaka lowu ulezinto ezimbili. Umnyaka lowu ufanele ukuthi khona wona ngokwawo ngawo uyafast trackwa, uphele masinyane lolandela, uphele masinyane ukwenzela ukuthi abantu bebuyele ekhethweni masinyane, ngoba akukho kukholisekayo kuwona lumnyaka ukuthi khona hayi umnyaka ungcono ungapheli, sike sikholise okunye kukhona khona lokhu ngoba sabe singakwazi ukuthi obuyayo umnyaka uyabusiphathelela. So lumnyaka kawuhluphangise ukuphela, kuphela nje inyanga zangkhona eziziphuzayo ukuthi zihambe masinyane. So ukuze ziphangise inyanga lezi ukuhambe ukuthi umuntu ibe lama-programs wona la angapheliyo, ngoba impuphu kathesi 10 kg nxa siyi-110, 215 dollars kumbe i-RTG asikwazi. Kambe uDisemba siyafika abantu impuphu le bazabe beyithola ngathi. Imali le beyiyona ivela ngaphi? Imali igcwele ezandleni zabantu. Kulobunzima kwafakwa igazethi lapho kwathiwa khona sekulomthetho, sekule statutory instrument yokubopha osiphatheleni laba behambe 10 years ejele. Bathwala imali abantu labesabekayo phambi kwamapholisa, phambi kwamasotsha, phambi kwamagadi jele, phambi kwabo umajistrate, phambi kwamalawyer. Bayithwela imali ezitradini ebhenki kakula lutho.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangela ukubana umnyaka usuphela, akukho yini ngitsho loku kodwa ongathi hayi lokho okunje kuke kwayenzakala into enhle kakhulu?
Kusukela khona ngoJanuwari kuze kufike kathesi, into eyenzakeleyo engazani iphose yaba ngcono kayingcono, ngoba kayikho ebantwini bonke elizweni. Ngamabhasi wona lawa okuthiwa khona abegadwa ngemali elutshwane wona asedorobheni, emakhaya kakula mabhasi akhona. Kobulawayo kwafakwa amabhasi lapha aba ngu-76 abuya azokhomishinwa, wonke ahambile angu-70 kusele amabhasi angu-6 asikwazi wona la angu-6 umbe adlala khonapho kobulawayo. La amanye la kasiwazi ukuthi ayanga, asehanjisiwe, amanye ayeHarare, amanye ngaphi ngaphi kubo-Chiredzi, endaweni ezithile. So nganceda abantu lakho khona ngalesiphongo ukuthi anceda khona ngalo kodwa but kasemathebeleland phela iqiniswa kaliphumele injalo kodwa ke sithi khonapha edrobheni kube ngconywana ndijana ngobana abantu bagada ngemali ephansi besiyadinga abangasoze bekuthole khona ngalilapha besiya khona abantu bathwele nzima so kakukho kukodwa njengathi mina hhayi lapha kuyabongakala ngaphandle kwamabhasi wana la kodwa ke lawo mabhasi agathwa ngemali yona lena encinyane usiyathenga umentshisi we-$15 edrobheni kwini khona lokho abantu bakutheza inkuni izihlahla zenhle kakusela iziganyula izihlahla ilizwe lonke leli abantu betheza inkuni besedrobheni emagumeni lapha zintuthu kuphela akusele environment sibili kakusele lapha edrobheni so kusifana nale makhaya emakhaya kuze kube ngcono ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu angaphumesa kulelani iganga leliyana uyabuye thela inkulu pho ukuhlala edorobheni kusasizani kulobunzima obungaka
lo ngumnumzana Maxim Gandla isakhamuzi sakobulawayo njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma icingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe zithi uZulu weZimbabwe uza kuba lekhefu lekhisimusi elilukhuni kakhulu lonyaka ngenxa yokudula kokudla lempahla kanye lendlala ebhahileyo elizweni. Intengo yempuphu lokunye ukudla okuchiyeneyo okufana lefulawa, utshwala, lamanamnete, ikhuphukile ngezinga eliphezulu kakhulu kuliviki, njalo ikhangelelwe ukuqhubeka iqonga kuze kuyefika ikhisimusi. Ohlaziya izomnotho umnumzana Reggie Shoko uthi eleZimbabwe kumele liqinise ezokulima ukuze lenelise ukuqeda indlala liqinise lomnotho walo. Kodwa utshele uNtungameli Inkomo weStudio 7 ukuthi endaweni yezifela emlonyeni lonyaka ngikhisimusi abanengi bazazidlela ingqoqo zomlomo.
Uvelo bokuthi into ezilunge eZimbabwe sebesikhangela ukuthi zuline kulinywe kuvunwe njalo amadamu abe lamanzi kwenzela ukuthi senelise ukuthola amagetsi aneleyo. Ngalesi sikhathi lalezo zinto kuyizinto esingela ukuthi singazitshintsha sizilungise ngamalanga amalutshwana la sesiyele ngithi ikhisimusi lalo nyaka ayisilo makhisimusi esingaba lokuthokoza njalo ngithi abantu bengaba lokuthokoza ngalo kuzakuba njengolunye usuku abantu olufana lolunye usuku kodwa kungela kuthokoza okujayelekileyo kwesikhathi sekhisimusi.
Ngesikhathi esifitshane sesisele akhona yini amasalamusi esingabona mhlawumbe senziwa nguhulumende kube lobubelo elizweni?
Ungakhangela uhlelo lwakhe lokulungisa ezenotho uhulumende lonke lokuphumelela noba ungaphumeleli ngendlela esasebenzisa ngayo amasimu esilawo labe sikhangelele ukuthi ngendlela esizavuna ngayo njalo sikhangelele ukuthi sizakuba lalo yini izulu ngoba okuningi ukuthi senze amasalamusi kufuze lathi sizame ukuthi siyehlise indleko esinazo eze-foreign currency sizame ukugcina lokulondoloza le-foreign currency siyisebenzise ezintweni ezilobubelo lempumelelo kulokuthi sibe siyisebenzisa ezintweni zokuyidla ezingela ezingathi ukuthi production loba yi-profit ngoba ungakhangela kathesi i-foreign currency lesilwane esilayo yiyo sithenga ngayo amagetsi, yiyo sithenga ngayo impuphu yokuthi abantu bedle, yiyo sithenga ngayo lokhu lalokhu okuyizinto okubana ngasivunile yinto esingabe sizithenga emazweni phela silazo. But sesiyaye ukuthi sikufuna amasalamusi, amasalamusi amakhulu uhulumende angawenza yikubana aqondise indaba zokulima laba abalamapulazi abawadada kodwa bengalimi hhayi abanika abakwanisayo ukulima kuqondise kulima ilizwe ukuthi liqonde kufuze njengemizi yonke senelise ukuzidlela lime sidle okwenele thina singaqoqodanga komakhelwane singakhalelanga obani singacakasa ukudla okwane ukuba lokudla okwaneleyo yonke into iyoqonda sesiya phambili.
Intengo yempuphu layo sibone ikhuphuka ngezinga elesabekayo ungathini ngalokho?
Ekukhipheni kwakhe isikhwama esingathi ibhajethi ubaba uMthuli Ncube wakhuluma ngokukhipha imali eyokusubsidiza impuphu amamilazi ade eyithenga umumbi ade ewuthenga e-GNP. Ungakhangela kulokukhala kokuthi into le bebekhangela isiqalise nenyanga ezayo kungani sikhe yaqala ngalesi sikhathi osokwenze bona amamilazi akhweza impuphu. Ungakhangela bona uhulumende ngendlela ayekwenze ngayo ehlile ngakho wayekhangele ukuthi engeza njalo laba bengakhweza abantu balakho la ukuthi beyilethe njengoba inkukhu ingasabhatali duty beyilethe ngasikhale kweze-economics zathi kuyabhalansana ukhiphe i-subsidies le price ezavela ukuthi abantu babe sibeletha impupu besizivela lawo phandle kwelizwe kuzafosa ukuthi kube le market price ayikhona le price esilaka teziyokuhlala.
Lo ngumnumzana Reggie Shoko ocubungula ezomnotho bexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Fortune Chasi ohlangane lebhodi yezesa eholwa ngumnumzana Sydney Zukuto Kata izolo uthi kufanele inkampani yezesa ibunjwe kutsha i-restructuring ngendlela yokuyithuthukisa. Utshele umsakazo we-ZPC ukuthi kule nkohlakalo kule nkampani ngakho kuningi okufanele ukuguqulwe. Ukuphenya kwecala lenkohlakalo eletheswa owayengumphathintambo obona ngemota zokuhambisa umnumzana Joram Gumbo sokufika emaphethelweni, kutsho isikhulumeli seZimbabwe Anti-Corruption Commission ISAC umnumzana John Makamure. Okwamanje ngesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Hayi, thina sikubonayo ukuthi mna ngakwase ehlulekile ukubusa ilizwe. Into esiyibonayo nje ukuthi nje yena into eyenzayo urana ilizwe njengomuntu orana isipaza shop. So kusalayo ukuthi nje beke phansi zonke intambo enikeze uChamisa. Ngoba vele kuyakusoba ukuthi sehlulekile ngokuthi i-ground esefuna ukuyenza kathesi okasafuna ukuyenza ngendlela liyanoyenza kuqala. Usefuna ukwenza i-ground ukuthi ebulale abantu ngokubancisha udokotela. Dokotela uyazi ukuthi kumele kusale yena leziphathamandla zonke ze-ZANU-PF abantu abale mali kuphela. Abayanga bengatholakali khona elizweni sebefika kuphela du.
Sibona ukuthi uhulumende wethu Emerson Mnangagwa ivele ayilathando lomuntu. Ngikhuluma ngokwamadokotela, ukukhala kwamadokotela umsebenzi. Amadokotela akakhalalanga, alambile njengoba umhlaba wonke ulambile unje. Kunjalo bona abalazelo labantu abafayo. Uhulumende kalandaba labantu abafayo ezibhedlela ngoba yena angagula uyaphapha. Aye Dubai, aye South Africa, aye China, aye sila khona. Khona ngale welatshwa ngamadokotela aholayo, aholi holo elifaneleyo, elibaphilisayo. Angazi ukuthi uhulumende lwesilaye singenza njani ukuze bakithi siphume kulolu hlupho. Yena nguye oyisigebenga ngoba ukufa komuntu kuyinto enhle kuye. Ngezwa buhlungu ngitsho, angazi ukuthi noma esalele embusweni uzabusa bani njengoba phela abantu siyaphela. Ukusa nokusa kwamalanga kufa izigidi ngenxa yokusweleka kwelatshwa.
Yimi Matonsi la Studio 7 lapha nelesicelo la esama-pensioners. Ama-pensioners kaholi aphiwe imali encane, into ziyadura zonke. Bengicela uhulumende akasikhangele lathi njengabantu abantu bakhe. Seyithi sabuleli lizwe leli thina ama-pensioners silivusa silisebenza. Namhla uhulumende sesikhohliwe.
Sakubona msakazi nomlaleli. Eqinisweni le ndaba yabafazi khona ngoba umuntu ongumfazi kufanele ebe umntwana wakho, behave njengomntwana wakho. Kodwa abamanje hayi sebehlule labafazi, sebengamaduda nabezindlini la. Ngeke usamlawula ngalutho, hhayi besekumele siyeke nje bafowethu njalo. Ngiyabonga mfokanhliziyo lokhuluma.
Sayibonani kuStudio 7, mina igama lami ngu-Adolf. Mina into engizama ukusibuza ngayo ngale government esilayo njengamandla, ngike ngabona kunesinye isikolo ebesikhuluma ngeschool fees sabo 9000. Kungaba le school fees 9000 abantu eZimbabwe bengaholi leyo 9000. Angazi ukuthi bona bathi abantu beZimbabwe imali bayithatha ngayo ukuthi umuntu uzobhadalela ischool fees 9,000 ngetem. Kuyimali yomntwana oyedwa, if labantwana abayi 3-4, which means sikhuluma ngemali esifika kuma almost over 30,000. So ngisibuza ukuthi yona i-government ithi la abantu bayithatha ngamali kuzoba lesikole esibhadala imali esingaka, bona abantu bengaziholi lezi mali.
Hayi, siyabonga. Mina ngikhuluma olamlani Ndlovu ngiselupane kuwat 17 emalungu. EZimbabwe amadoda akunzima, labafowethu bahlukuluzwa khona kwaseGoli, kwaseButswana ngenxa yesimo salapha ekhaya. Besicela ukuthi uhulumende lo khona azame uguqula isimo, engathi impilo ibangcono ngoba izinto azithengeke ezitola kulanto ebambekayo, yonke into yakhona elukhuni kakhulu. Kubuye lelanga lezulu alini, asikwazi ukuthi sizoba yini. Lezifuyo ziphelile waselupane ngapha, sicela ukuthi uhulumende lo angenele lamanzi awakho alungise izinto. Siyabo.
Linjani beStudio 7? Mina endabeni leyo yokukhwela kwempuphu leyo, kanti kuzatshona kukhwezwa impuphu leyo, impuphu yiyephilisa abantu, ibisikhutshulwa iprize kodwa imali zingakhutshulwa ebantwini abasebenzayo. So angazi ukuthi kungathi abantu kufanele ukuthi baphile njani. Khona nje vele nje akula ngqondo nje izinto ezenzakala elizweni lakithi. Kambe yona ifuel likhona ilizwe likhweza ifuel every week, kanti abantu imali yangikhona bayithatha ngapi? Buqeda lapho nawo baphinde bathi abazingenelayo bevela zisebenzela ngaphandle, kuthiwe he kabadeclare imali bazathathelwa izimali zabo. Angithi uyabo babe bebona ukuthi ngivela ngaphandle, ngivela sebenza. Lokho ukuthi bafuna ukubona ukuthi imali leyo ngiyisebenza ngapi, ngiyithola njani. Akusomsebenzi wabo lo. Wathenga amabhasi, wagcwalisa amabhasi. Amabhasi angikhona abantu bazagada belambile yini? Angithi abantu kumele bagade ibhasi leyo basuthi. Nxa belambile ungagada ibhasi usiya ngapha, kula ngqondo vele lokho. Khona manje amadolobha akwatukile imigwaqo, izimota ziyawela ngapha, futhi bafuna ukuthi bafake amabizo abo emigwaqweni ngapha. Imigwaqo file kabayilungise phela imigwaqo yangikhona le. Hayi, kunzima shu. Hayi, niyabonga lokhuluma lo mali uphahla.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Manje sithanda ke ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele. Siya live streamer phela njengensukwini. Silo mnumzana Aaron Dube othi msakazile njani. Hayi, siyaphila Mthembo. Lo Pamela Khumalo othi siyabonga msakazi. Sibonge bonke ke laba abasilaleleyo lapha. Nxa ulombono okutsho ungawuloba phansi khonapho, sizawuloba emoyeni, sizawubala emoyeni. Njalo nxa ulamazwi okutsho ungawachiya khonapha ke kuWhatsApp, siza kutshayela ucingo, sizawadlala enjalo emoyeni. Inombolo zethu +1 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abalimi beFrance bathe gwaqa emigwaqweni eya eParis kulelo dolobho, kanye leya kwamanye amadolobho begade amathalakitha abo ngendlela yokutshengisela besola ukubhidlika komnotho welizwe kanye lokunye okuthinta kubi abalimi. Abalimi laba bakhuphele amathaya emigwaqweni beyivala njalo bachitha-chitha lotshani emgwaqweni njengezinye indlela zabo zokutshengisela. Uphenyo olusanda ukuqhutshwa likolishi le-Harvard University lithi abantwana abazelwe belegcikwane le-HIV elibangela umkhuhlane wengculaza bengelatshwa besanda ukuzalwa basala bele-viral reservoir encinyane, okutsho ukuthi ukwelatshwa kwabo kuyabe kuphumelela yaleli igcikwane. Kulabo abaqalisa ukwelatshwa sebelenyanga ezimbalwa, kukhanya kuyabe kungala mahluko. Uphenyo lolu lwenzele eBotswana kusetshenziswa abantwana abangamachumi amane abazalwa belegcikwane leHIV. Elemelika namhlanje ngolwesine linanza ikhefu leThanksgiving, lapho iningi elithatha lelithuba ukuhlangana lezihlobo labangane kuphekwe ukudla okuchiyeneyo okugoqela ingalukhuni lokunye. Iningi lisuka emadolobheni achiyeneyo lisiya kwamanye, njalo kuba lezimota eziningi emigwaqweni kanye labantu emagcekeni endizamchina okubangela uhlupho nxa umumo womkhathi ungamanga kuhle. Njengesiko leminyaka yonke, umongameli welizwe uyaxolela ingalukhuni engasoze iphekwe. Umongameli Donald Trump uxolele ingalukhuni ebizwa ngokuthi ngubutter esigodlweni sakhe se-State House kanye lomngane wayo okuthiwa ngubread. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu olwe-Thanksgiving, sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, unkosazana Musa wenkosi Ndlovu.
Iningi lethu esesihlale lapho kwesikhathi ngibona ngathi ilanga lelihlele laza. Mina ngafica abangakithi besenza izinto ze-Thanksgiving. So siyaqhubeka ngalokho lathi.
Kahle kahle ubuyini ozakwenza ngaleli ilanga?
Thina sizakuyavakathela izihlobo, sizakudla njengoba labo besenza abanikazi belizwe. Isikhathi sokuthi sihlangane lezihlobo kuphose kufanele leChristmas ngoba siyathatha isikhathi lesikuthi sihlangane labangane lezihlobo ikakhulu izihlobo nxa ku.
Yes, siyasibone njalo ukuthi kudliwa ingalukhuni itheki lokunye nje okuhambelana lalokho. Uyakukhwabitha yini lokho kudla? Labanye bakhanya bekukhwabitha yini kumbe bacina befaka inkukhu endaweni yengalukhuni?
Isikhathi esiningi abantu bafaka inkukhu njengathi lathi siyafaka inkukhu. Into nje khona ukuthi bakhona laba abasenza ingalukhuni ikakhulu nqabe lokuthi bazahlangana labantu balapha. Kodwa ungabuza ngathi ama-Africans amaningi ingalukhuni hayi abaze bayipheka. Bayapheka chicken, bapheke imbuzi, inkomo, okunye nje ukudla esasikudle ngeChristmas kodwa bakudle ngesikhathi lesi.
Kodwa khona injongo yaleli langa iyagxila yini ukuthi vele kwenzelwani kumbe hayi sokuphonguba ilikhefu nje njengamanye amakhefu?
Mina abantu nxa bekhuluma ukuthi Thanksgiving sibala ukuthi sizobonga, kodwa nxa abanye bekhuluma bathi liphomba ukuthi li-celebrate ilanga leli kahle kahle liyakwazi ukuthi ngelani. Mina athi angazi, into enkulu ukuthi umuntu yabe ngaye emsebenzini athole lalesi sikhathana. But khona ukuthi kuthiwe Thanksgiving ye lathi siyathatha ithuba leli ukuthi sibonge izinto ezithize.
Kambe ukuthi isisindo salo singedlula esekhisimusi yini ukuze izalwane zeZimbabwe?
Hhayi, angithembi ukuthi siyadlula. Ngibona ngathi kuya ngokuthi abantu bangaphi njalo basebenza ngaphi. Ngoba nxa uvele uzathola ukuthi ube lekhefu kuhle ukuthi libone leli langa. Kodwa ngiyabona ukuthi ikhisimusi seseyinto enkulu nje, abantu babathi hayi ikhisimusi yalapha ifanandle ekhaya. Kodwa ikhisimusi ikhisimusi kuya ngokuthi ulabo ubani njalo ungaphi. Ngiyabona yinto enkulu yakhona.
Kodwa intengo yakho konke lokho kudla ibizi yini? Kuyeneliseka ukuthi ingqengu bani ngakuthenga?
Ngibone ngathi hayi kuyathengeka. So siya ngokuthi lina livele belifuna ukuphekana.
Lokho kwenzakala ngesikhathi iningi likhala ekhaya eZimbabwe ukuthi intengo yempahla iyaqonga njalo impilo isinzima kakhulu. Uthini ngokwenzakala ekhaya lapha nxa abantu bengani balokuningi?
Uyacabanga sibili ukuthi thina sihlezi lapha siyadlela siyakholisa into nje ezincane engingathi ama basic needs abantu bekhaya bayaziswela, thina asizisweli and into zakhona ziyathengeka. Kuyenza ukuthi nxa sithatha ikhefu leli sikhumbule abanye bethu. Akulula nxa usukhangela ukuthi abanye basekhaya bayakhala, bakhala ngalokhu lalokhu nje, into ezincane nje ezinjengabosinkwa. Udadewethu athi angizwa kuhle nxa ndihlezi lapha nisidla, ngingazi ukuthi abangakithi badleni.
Lo ke ngonkosazana Musa wenkosi Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxelaye eseMaryland. sithanda njalo kubonga uArmstrong Neil Lynn othi umnangaka 2020 out of power angkwazi ukuthi yena ukuphenye njani lokho umpande yamadoda amathema uthi ngezwa kahle nxa sibala lapha themba susizwa kathesi sondeze i-microphone eduzane uvusa umuzimpo futhi siyabonga umsakazi ukusakazela izindaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngesizwe ke umculo wabafana bakagodlwayo becula ke ngomoyi uJoshua Nkomo.
Joshua Nkomo, Kabubo, Anyongolo, Aramatate, Latela Zimbuve, Ikumbese Shila Vechugi, Pateza Mochako, Abaye Vekeza Ramanzi, Uzensundi Abensundu, Kaluwe Sisi Basase Rodijia, Uziamanti Bele, Ea Kupaba Mshabesi Zibeni, Zapu Lugute Linkabe Zasi Tunga, Buluko Elendo Teyota, Eliko Alichu Mlamajota, Ichuveli Mtope, Ela Kisi Shere, Washali Mkumbazana, Weno Mbum Koti, Wanga Ushalam, Of Linkunda, Wasineli Zikau, Patuchumbilo Asentumbane, Heta Selmanzi, Abayebe Ukula, Velo Mileyo, Unang Nanga, Mtazana Waiswe, Ukunuga Mpete, Obula Wayo, Hangjima Pasla Pensulu, Kantu Sengu Zewon Kwenjane, Waye Zizeni, Umahamba Yetwa, Tete Bintonga Yake, Abayebe Hama Namabucho, Eka Tenge Kanunu, Ama AK-47, Umkala Wetu, Umakuku, Unyongolo, Umkabuko, Ulinja, Uemba Basala Benginja, Uyuna Nkulu, Wezitla Fosi, Owatumela Mabunu, Izwi, Patini Fika Lichela Banga Gezwa, Ugutundu Kulu Lieza, Erotisia, Enze Ginkeme Keme Endaba, Hati Minka Fila Ufalbalele, Washangala Lembila Zitutu Smithi, Hau Injiza Mchine Victoria Falls, Mu General Peter Wolsey, Watu Yinkunzi Mkabuo, Aikwe Nyinkunzi, Mhami Sana Lawe, Afrika, Ulikawela Makawa Nyongolo, Ela Kotama, Ingela Ngebe Mtane, Umkonto, Owalolo Atiche Nchelele, Itaba, Mkulo Mpapuwa Zana, Atasamu Ikaza Mapuna Eshulega, Imbaba Zane Akakaza Mapunu, Isipete Zinye, Isafumu Zane,
Yebo ke ngabafana bakagodlwayo labo bahaya umuyi umnumzana Joshua Nkomo. Ngesikhangele ke ezinye zendaba ebezikhokhela ngesikhathi sokusela inyanga phose eyodwa ukuthi umnyaka wonale uphele, iningi lithi ubumubi kakhulu njalo lekhefu lekhisimusi liyabe lilukhuni. Elemelika linanza ikhefu le-Thanksgiving namuhla lapho iningi elithatha leli thuba ukuhlangana lezihlobo labangane kuphekwe ukudla okuthiyeneyo okugoqela ingalukhuni lokunye. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Sibonga njalo u-Arthur Khumbuncube, lo Jason Maphosa labo basiqhasile-ke kukhasi lethu le-Facebook lapho si-live streama khona. Sizahlangana njalo kusasa ngesikhathi esifanayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.